sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 zibandlela 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bentumbane community leli isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama drugs, abantu ama drug abusers, abantu abathengisa ama drugs. Icommunity yentumbane isibonile ukuthi iawareness, they are now fully aware of ama problems ama drugs.
Izakhamizi zelokitshini lentumbane kobulawayo zimanyane labantwana bezikolo zakulendawo kanye lamapolisa, bafole batshengisela ukusola izidakamizwa esezigcwele kulindawo.
The circumstances in which he got the COVID from remain unclear at the moment, but we have
ukuba wathola ngaphi iCOVID-19 awucaci, kodwa sikhuthaza abe prisons ukuba sinanzelele ngoba ukhanya iCOVID-19 isibhahile.
Omunye wabangamashumi amabili lasithupha 26 abebandla eliphikisa yeLCCC ababotshwe emzini weBudiriro eHarare ubikwa esebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esejele lapho abavalelwe khona. Amabandla aphikisayo athi akhathele ukuhlukunyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana amalunga awo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zelokishini lentumbane kobulawayo zimanyane labantwana bezikolo zakulindawo kanye lamapolisa, bafola batshengisela ukusola izidakamizwa esezigcwele kulindawo abathi sezilimaze abasakhulayo abaningi. Lokhu kubikwa sokubangele njalo ukuba abanye babo bangeniswe ezibhedlela ezelapha abagula umkhuhlane wengqondo. Kubika intathele zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ilokichi lentumbane selidume kakhulu enxa yezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. UZulu wakulindawo uthi sezaphatheka enhlelweni zokulisana labathengisa izidakamizwa. Esikhulumeni samapolisa kobulawayo, u-Inspector Bednico Ncube uchaza ngalomkhankaso.
Amapolisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye ama-colleges akhona pentumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse. Sitshela abantu silama-stakeholders ukuthi abantu kabatshane lezidakamizwa. Abantu bentumbane i-community leyi isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama-drugs, abantu ama-drug abusers, abantu abathengisa ama-drugs. I-community yentumbane isibonile ukuthi i-awareness, they are now fully aware of ama-problems ama-drugs.
Neviki ephelileyo amapolisa anyenyele ikhosikazi elidume kakhulu entumbane uMahadebe. Labopha umntanakhe bemete samlando okuthengisa izidakamizwa.
Amaphosi bathi nathengisa izidakamizwa bangele endlini yamankazana bathiwa amafutho okugcoba izilondo. Ngangiphithingisa zona imbanje kudala ngabo-2016 ngawathiya nalapho ekhaya. Bathi ngizithengise kuthiwana ngihambisa ngithi emakhaya ngizithengise kumsika wami nje kumsetho.
Undodana Thube uleminyaka engamathumi amabili yokuzalwa 20 years. Yena ke ngomunye othatha izidakamizwa lezi ngoba uthi kasebenzi. Ngakho ke ziyamchitha isizungu.
Into esenza sigcina sesigijimisa lokhu asila msebenzi. And futhi sebesitshona sizihlalela kula muntu oyabe efuna ukuziqhatsha. Yikho sigcina sesibhema khona lokhu abakutsho okuningi kwangikhona kwama-drugs. Ngoba into lezi sizenza singacabangi inzima. Sithethe sabezelala singacabangi ngokudubeka.
Amazi kaNdodana agcizelwa ngomunye osakhulayo uCaroline Mthinzi othi abasakhulayo akusela ndawo zokuzilibazisa sebengolova abatshona behlezi.
Ama-youth ayisithi engaqeda isikolo kube khona ama-activities abayenzayo lokunye bakufundela amakhosi kharesa kula nto abayenzayo kuvaliwe konke. Ama-youth asuke besehlala ebeseswele into zokwenza then liyazi le peer pressure liyaqala ukuyengana lingabantwana seliqala ukwenza ezinye izinto ongamelanga lizenze njengokubhema so and uma liqala liqala sithi liyadlala ligcine selisiba ngama addict and mase uyi addict kunzima ukuthi uphume kikho
ubheka izulu ndlovu wenhlanganiso yepamvuri PVO encedisa abasakhulayo abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo uthi kulezi zathu ezenza intsha ithathe izidakamizwa
ngama-charged families whereby sithi abazali bahambe egoli betshiya abantwana lama-house girl kumbe enye into ingaba yikuthi ama-families a-appraisa ukunathwa kotshwala abangelandaba kakhulu kumbe ukuswelakala kwama-curfews i-strict upbringing so sithi asigcineni abantwabethu khona bezaba away from drugs amanye ama-dangers ama-drugs esiwabonayo ukuthi kule death abantu nxa sebedakiwe bayenza anything abasalandeli ama-road traffic rules enye into sithi i-health yakho iyadeteriorata
inkosazana nano zizwe nqube uthi ilokithi lentumbane intsha isakhuli kahle ngendaba zabantu abathengisa izidakamizwa udubo lwezidakamizwa lukho kobulawayo kuphela kodwa lusabelele emadolobheni amaningi asezimbabwe asethwele nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ophelileyo wazise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana lomkhuba omubi lo okusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa owe-national anti-drug and substance abuse campaign ukuvimba ukumemetheka kokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo kodwa iningi lithi kukhanya kulanto ecacayo eyenziwa kulo mkhankaso ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
Omunye wabamangamashumi amabili lasithupha 26 abebandla eliphikisayo LCCC ababotshwele emzini weBudiriro eHarare ubikwa esebanjwe ngumkhuhlane weCOVID-19 esejele lapho abavalelwe khona bemelele ukuthonisiswa. Amagqwetha akhe athi lokhu kulakho ukuphazamisa impila kahle yezibotshwa ezigcwele emajele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emthethwandaba kamantshi lapho amagqwetha aveze ukuba okwenzakala kumalunga owebandla le-CCC laba indlela yokubethusela ukuba bengaqhubeki phambili ngomsebenzi wabo wokusekela ibandla eliphikisayo. Ekhuluma ngemva kokuthonisiswa kodaba lolu, omunye omele abasolwa laba umnumzana uBert Mandinde ubike ukuba omunye wabasolwa laba uselomkhuhlane we-COVID-19.
The circumstances in which he got the COVID from remain unclear at the moment. But we
ukuba wathola ngaphi i-COVID-19 awucaci kodwa sikhuthaza abe-prisons ukuba sinanzelele ngoba kukhanya i-COVID-19 isibhahile.
UMandinde uqhubeke ethi namhlanje bacele ukuba abasolwa laba baphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebheyili.
Address the courts on what compelling reasons they have. In opposing bail and basically
batele idale izizathu zabo zokuba kungani bengafuna ukuthi baphiwe ibail balezizathu ezintathu okokuqala bathi icala lelikhulu okwesibili bathi besaba ukuthi njengoba icala lelikhulu abantu laba balakho ukuphazamisa abafakazi sesiphe umbono wethu njalo sibona engani icala leli alikho likhulu.
Abesifazana ababotshiwe laba babikwa becele ukuthi bathwale behlukaniswe labesilisa besiya lokuphenduka emthethwandaba ngoba bekhala ngodubo lokubanjwabanjwa emzimbeni wabo lapho abangamelanga ngomthetho bathintwe khona yizibotshwa zesilisa kanye labalinda amajele besilisa. Elinye ilunga le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga obesemthethwandaba uthi bayadana ngokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla.
Na sibona ukuthi lokhu yokuhlukuluza abantu abangelacala njalo nxa sikhangela ngoba ngingakhangela okukhulunywe ngummeli walaba ababotshiwe uthe ngabe bekungelinye ibandla lingaso le-CCC abantu laba de bengasoze behlukuluze ngale ndlela. So thina sibona ingane into le ngeyokuhlukuluza abantu ukuthi yindaba besapota ibandla le-CCC ekhokhelwa ngubaba uChamisa njalo ngokuya phambili sibona ikhanya ingane inkantolo amapholisa bakufake emgceke ukuthi abantu laba kumele bebotshwe loba nje bengekungelasizathu.
Umantshi owahlulela lolu daba uthi luzaqhubeka kusasa ukuze aphe isinqumo sakhe. Ababotshiwe laba bethethwa icala phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order MOPA wokwenza umhlangano ngenjongo yokuphehla udlame kumbe ukuphazamisa ukulondolozwa kokuthula. Abasulwa laba bayalandwa leli cala besithi babebuthene emzini womuntu hatshi emphakathini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla aphikisayo ezombuswazi athi akhathele ikuhlukunyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana amalunga amabandla anjenge-Citizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Kulabanye njalo abathi akusoze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka njengoba abaphikisayo bevinjwa ukuba benze imihlangano yokukhankasela usekelo kulolu khetho. Mnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe, uthi kuzwisa usizi okwenzakala eZimbabwe.
Siyabona ukuziphatha kwebandla elibusayo kanye nohulumende waseZimbabwe ukuphilisa nzima abantu lalabo abakholelwa ukubana bangabe opposition bebotshwa besenziwani. Lokhu kakumangalisi ngoba kuyinto esivele sijwayelekile, kuyimpilo yabo. Kusukela ilizwe lithola uzibuse, liyakhumbula ubani uJoshua Nkomo wathwaliswa kanzima njani yiZanu lomgabe. Omagret Dongo labanye nje abahlukeneyo kusukela ngo-2000 Morgan Tsvangirai uze wafa elokhu engumuntu oxotshaniswa yiZanu. Akumangalisi lokho ngoba bavele bayinto abayenzayo.
Pho kumele kwenziweni baba Mlalazi?
Kufanele thina njengabantu beZimbabwe njengama-members opposition sizimisele ukubana noma kushisa kanjani siza kuma simele kulento esikholwayo ekubana sizikhulule, sikhulule labazali bethu emakhaya. Sisiya kukhetho kufanele sizimisele njalo ukuthi inengi lethu lizabotshwa. Njona sibona sebeqalisile umnomzana uJob Sikhala usehlale ejele kwesikhathi eside engazange athonisiswe. Kunabanye othibaya ababotshweyo nabanye nje abahlukunyezwayo kubo Bhinga, kubo Mtoko, siyabona abantu bethawa. So kufanele sizimisele uma sifuna ukubana sizikhulule njengabantu. Sizimisele ukuthi abanye bazathawa, abanye bazalinyazwa. Ngitsho lokubulawa yinto kufanele sizinikele kuyo ukuze ilizwe lethu liphumelele.
Umnumzana Fortunate Mlalazi yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube oweStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Freedom Murechu owebandla elibusayo eleZanu PF ngodaba lunye.
Lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edala amacala. Kungakhathalekile ukuthi usuka kuyiphi, kuliphi ibandla, usuka kuZanu PF kumbe usuka ku-opposition. As long as udale amacala lapha eZimbabwe uyabotshwa. And lokho ukuthi kuthiwa kungani kule crackdown, you know, yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise ibizwe likamongameli wethu uPresident Edwin Mnangagwa nohulumende wakhe New Dispensation. Le mizamo yonke ayenzayo, especially re-engagement and engagement exercise, siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezishiyeshiyeneyo. Siyabona ama-skirmishes ezenzakala lapha elizweni, abantu be-opposition especially njengoba sekusekhethweni, so bayenza izinto abakwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe, bengabotshwa. Nxa kusafika ngalo abantu bebuthene sokutshengisa umpikisha, sokutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe, bebotshelwane, bayebenze amacala. So lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso nendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenzele, bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani they are human rights violations in Zimbabwe. Lokho ukuthi uthiwa there is a tension in Zimbabwe, akula tension eZimbabwe. Siyazikhampenela labantu bakwe-opposition labo kabakhampeni ngokuthula njengezanu PF lathi sekhampena ngokuthula.
Lo-ke umnumzana Freedom Murechu owebandla elibusayo eleZanu PF limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube ngocingo ekobulawayo.
We'll be right back.
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika, U.S. Treasury Secretary Janet Yellen, useseZambia manje, uhlanja lakhe lesibili lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Afrika. Abanhlanganiso yezindaba iye-Reuters babika kubana uYellen uthi kuqakathekile kubana eleZambia lilungisise ukubhadala kwalo izikweleti zalelo lizwe, njalo ukhangelele intuthuko yokuqhutshana komhlangano leChina okulesikweleti esikhulu seleZambia. Isiphathamandla seMelika lesi sikhangelele ukugqiba lolu hambo lwe-Afrika ngokwethekelela kwele-South Africa ngemva kokuqalela kwele-Senegal. Isidumbu sondoda onakanelwa ukubana nguye owadubula wabulala abantu abalishumi ekilabhini yasedolobheni leLos Angeles esigabeni seCalifornia khonapha eMelika sibikwa sifunyenwe emotweni silenxeba lokuzidubula. Amapholisa abika ukubana kasikaziwa isizathu sokuthi uYou Can Train obele minyaka edlula ngamashumi ayisikhombisa 72 isizathu sokudubula labo bantu. Lilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza iseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngeziphathelane lobulembu ole-ICT Postal and Courier Services lusungule uhlelo lokupha izikolo imishina yama-laptops, njalo luvule ngokusemthethweni indlu yokufundela okwemishina yangalezi nsuku esikolo se-Queen Elizabeth II Primary School eNkulumane koBulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzwene kuntatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma nomsakazo weStudio 7 umsekeli kamphathi ntambo weICT Postal and Courier Services umnumzana Dingo Muziphuthi uchaze ukuba bazaqhubeka ngalolu hlelo abafundi bonke baze bathole amakhompyutha bengabelani.
Izikolo lezo nxa zithola amakhompyutha sokumele zibanjwe ebulenjini be-internet ukwenzela ukuthi abantwana uma bedinga ulwazi okuthiwa i-research bengathwali nzima, njalo uma befundiswa ukuthi yona i-ICT wona amagagasi asebenza njani asebenzani bengathwali nzima. Nxa sikhangela umhlaba wonke lapho esesiya khona, ulwazi lwamakhompyutha lemithina lezisuku yikho osokukhokhela. Kutsho ukubana-ke ngokubona kwakhe langokuhlakanipha kwakhe upresident wahambela phambili ekubeni sithi implement the e-learning strategy in order to make sure that we access all schools.
Umsekeli kamqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokwabiwa kwezabelo koBulawayo unkosikazi Fikile Marobatsanga obemele umphathintambo waleli dolobho uvumelane lomnumzana Phuthi.
Njengakhona lokho okuhleliweyo ku-National Development Strategy 1 ukuthi by 2030 umntwana wonke ebesekwazi ukusebenzisa ama-computers eyedwa engancediswa ngumuntu.
Umphathisikolo e-Queen Elizabeth II Primary School umnumzana Makhohleza uthi bathole amakhompyutha angamashumi amabili.
Abafundi bazancediseka kakhulu ngoba khathesi inhlelo zemfundo singathi curriculum ivele ifuna wona amakhompyutha njengama-tools okufundisa so sekulula ukuthi sibambe abafundi lababalisi badonse bathola ulwazi olusemoyeni besebenzisa zona izinto esizitholileyo.
Umgcini sihlalo we-SDA eQueen Elizabeth II Primary School umnumzana Colin Moyo uthi ama-laptop abawatholileyo azathuthukisa ezemfundo kulesi sikolo.
Mangena ngamaklasi ngoba ngethi klasi iba ne-34 so babe betshintshana kuncedi sikasikhangelela ukuthi maybe sizathola amanye amakhompyutha nxa lokho besisiza basisiza njengoba iphotrazila ikhanya ingenela.
Umkhokheli wabafundi abangamankazana eQueen Elizabeth Primary School unkosazana wethembekile Khumalo ubonge isipho sama-laptop.
Zasinceda ngokuba kwazi izinto esingazaziyo. Okunye yikuthi azasinceda siyazi i-ICT kakhulu.
Ingxaki kumizamo kahulumende ngohlelo lwamakhompyutha ibikwa iyikusilela kwemitshina le, ukucitsha mahlayana kwamandla amagetsi kanye lokuswelakala kwawo emaphandleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Udubo lokuzimuka ngendlela icina iphazamisa impila kahle yomuntu azacina esebanjwa iminye imikhuhlane edalwa yilesi simo lubikwaso lubhahile eZimbabwe. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi lezingcitshi zisithi kulokusilela kolwazi kwabanye abayabe belalisi simo bebanjwa ngamandla ukuyadinga uncedo ngendleko enkulu kanti bengenelisa ukuzivikela. Abezempilakahle bathi isimo se-obesity sibangelwa yikudla okugcina kusanda emzimbeni, umzimba okungenelisi ukugaya kuhle kube sokubangela ukuzimuka okwedlulisa amalawulo okuyikho-ke okudala imikhuhlane ethize efana lowetshukela owe-diabetes. Engcitshi kwezempilakahle engu-nutritional therapist unkosazana Laura Marcel uthi ukudla esikudlayo nsuku zonke yikho okuqakathekileyo ukukunanzelela ukuvikela lesi simo se-obesity.
So there's certain foods that can improve your metabolism. There's foods that help optimize bowel function, detoxification in the liver, energy metabolism, and also those which boost mood. And all of these are factors in fighting obesity.
Uthi loba umuntu angaba kusimo esihle kanganani kuko onke ezilolonga umzimba kakuhle, kodwa nxa engananzeleli awakudlayo, i-obesity iba ludubo olukhulu. Ingcitshi zithi ukudla ababona-ke kuqakathekile ukudla kwendulo okutholakala kalula kodwa osokukhanya abantu sebekukhangelela phansi ikakhulu emadolobheni. Osakhulayo uChrispin Mpofu uthi njengabasakhulayo ukudla lokho abanalwazi olugcweleyo ngakho njalo babona kungatholakali ikakhulu kundawana ezifana lasemadolobheni.
We are very much accepting just that ukuthi most of the time we don't have access ukuthola some of these products. So but ukufuna vele siyafuna but then ichance.
Omunye njalo osakhulayo uRalph Majome uthi abatsha sebethakazelela ukudla kwalezi nsuku ikakhulu emadolobheni kanti kubalungele ukuba bedle ukudla okwakha umzimba kusehlisa njalo udubo kumpilakahle yabo.
Ukudla lokhu kalesi asikutholi kakhulu, sisijayele ukwesilungu yikho sikudlayo kakhulu.
Ikhansile ebona ngokudla okwakha umzimba e-Food and Nutrition Council ithi khangela nendlalo ludaba lokuthuthukisa ulwazi olungalwisana lendubo ezifana lokusilela kokudla kunye lokuzimuka, besebenzisana-ke ekusabalaliseni ulwazi njengokutsho kukamnumzana Tinomtenda Makause wali khansile.
Because we have to make sure that people know about that. We are all about advocacy, nutrition advocacy, food and nutrition security advocacy. People know, have to know about nutrition, have to know about healthy diet, have to know about all the healthy food they are supposed to be eating.
Ingcitshi ezibona ngokudla okwakha umzimba ongayisiyongozi, ama-dietitian zithi uzulu kumele nanzelele ukuba abalolwazi bakhona abanganceda kulokukhangela ke ebulenjini ubusuzisiza ngoba kanenginengi uza kuyela ke ekuzimukeni okudlulisa amalawulo kukukhathaze. Bathi ukuze umuntu alusene lalolu dubo kuyadingakala ukuba ehlale ezilolonga elolonga umzimba ama-exercises anjengokuhamba-hamba nje emangweni ohlala kuwo. Usidla ukudla okwakha umzimba okungela mafutha amaningi okufana lemibhida, isinkwa se-whole wheat, inyama engela mafutha kangako, ukudla inhlanzi lokwehlisa ukudla okulethukela elinengi, lokungadlike okufana lokudla okulamafutha engezeleliwe okubikwa ngokuthi junk food esanda ke emadolobheni kulezi nsuku. Isitshwala samabele sibikwa singcono kulesimhlophe, le rice eyamakhaya kulaleyana ke emhlophe nxa ufuna ukwehlisa ukuzimuka. Njalo bethi ukuthola isikhathi sokulala kuhle lokwehlisa ukukhathala engqondweni kungaphathisa kakhulu kulolu dubo, kodwa okuqakathekileyo kakhulu ikudinga ulwazi kwabafundela lomsebenzi ukuze bekuphathise. Uzulu olwisana lesimo se-obesity ukhuthazwa ukuba lo mkhuba wokudla-ke okuncane ngasikhathi sinye esengezelela izikhathi kulokudla ukudla okuninginingi eselambe kakhulu isikhathi esithile. Omama abazithweleyo labo balakho ukuba nalolu dubo kubangelwa ngomumo wama-hormones alakho ukuguqula ke isimo somuntu. Ngaphandle kokuzimuka, izibonakaliso zalesi simo zigoqela ukuphefuzela, ukuginxa, ukudinwa mahlayana, ukuhoxa kakhulu umuntu elele, lenhlungu zeqolo phakathi kokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Mthambe.
Okwamanje ke wothi ke sizwe abalaleli bakaStudio 7 besipha imbono yabo.
Nami nigama ngutaphiwa moyo ngiseplantri manje nomsebenzi. Lapha engingakutsho ebengifuna ukunika omunye wethu ovalelweyo uJobu Skala ngamazwi okumqinisa ukuthi loba ephakathi we didn't abandon asemkhohlwayo, siyazama ngendlela zonke layo umkhokheli wethu umnumzane unezenzanisa akamkhohlwa. Ngiyazi akhona ama-hypocrite abangazama ukumfida ne-information erongo bethi lokhu lalokhu kushanisa sekukhohliwe, kushanisa njalo njani. I can see many comments koko-social media, like I can see many comments, many with a false rumors, a false rumors. So the thing that I want to advise and encourage him is that engaluzi hope. Let him don't lose hope. We are with him. We are together. Scatters said to us, he will be freed soon after these elections. The new government is coming. Let him not lose hope. I know there are some who are spoon feeding him with the false rumors. But what I want to encourage him is that our party is strong. Okay, thank you. Njalo, I like to encourage ama leaders. Ababalisa ikuqala ngayo umnumzana uNesonjamisa kulandela othenda ibithi layo isikhala ngisho labanye kuba bangaluzi hope. Njalo futhi bangaxabangi bona bona just because isikhathi seduze sikhangelele kibo, sithembe bona.
Linjani kwakini abantu bakithi? Mthwakazi omuhle. Kumakhanseli kwaphana kumameya wathwat akuvotele i-MRP. Votele i-MRP sikhuphela udubo lozentona okunye lokuselingabona ulenze kanjani. But emakhansilini hayihayi kwaphana kumele sizibonele sizenzele sizibambele mathupha nto lezo kuhlala kubhizi kuvotelwa abantu besitshoneni lokhu hayi it's a waste of time.
Siyababonga ke abalaleli bethu ngokusipha imbono yalo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.